Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kantemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 8 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngugeino kumede Saidi endabeni zethu namhla.
Sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey uhamba kwamagezi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifanele. Uzacina sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemkhuhlane naleke abakhona esihudo. So hey uhamba kwamagezi sokuthwalise nzima kakhulu ngoba sokuze kusenza ukuthi singaphithi kuhle sisikhangelele endabeni zamanzi sizisiqina singabi.
Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi aweZimbabwe osekwengeze luhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni jikelele.
Sokhangeke kwakhathesi ngumnzaminzaminanda kwa sengiyothi ihamba ukwedlule kwakufika umgabe lapha aqonde khona lapho siyabona labaabajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalizwe abamasinyalo kumbe sengizinsela bona okwezikhwamaza.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyaphatheka ekugcotshweni kukamongameli wele Equatorial Guinea kulokuthi ahlale phansi alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni. Abebandla eliphikisayo le MDC bathi akula muntu ozakwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganeni wabo omkhulu oweCongress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udubo lokusilela kwamanzi luqhubekela phambili emadolobheni amaningi aweZimbabwe osekwengezwe luhlupho lokusilela kwamandla kagetsi elizweni jikelele. Ikhansili yakobulawayo ikhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ezibhorane ngoba impompi zokudonsa amanzi esuka emadamu asengasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelakala kwamandla kagetsi. Lokhu sokwenze ukuthi isikhathi sokutholakala kwamanzi sinciphe ngamandla njengoba kade vele esilela. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwamanje amagetsi acitsha amahole phose angamachumi amabili i-18 hours. Lokhu ayisikho kwakuqala ikhansili imisa ukulandelwa kohlelo lokuvalwa kwamanzi. Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukhansila kaward 17 njalo engumgcini sihlalo wohlangothi olwe-Future Water Supply uthi bayazama ukuthi badinge indlela zokuthi bancedise ukuthi amanzi atholakale.
Esikhangile ukuthi thina siyibulawayo City Council siyaxolisa kuzakhamizi lathi kuphezu kwamandla ethu baluhlupho olukhona eZimbabwe yonke lokubana amagetsi ayasilela. Ngakho siyibulawayo City Council silendlela ezinkunengi esikhangelele ngakhona ukuthi sikhangele ukuthi siyancedisa ukuthi sibone ukuthi sizangena kwezisola. Sikhangele ukuthi siyakulungisisa khona lokhu ngoba leyo sola ayisebenzi indawo zonke. Kule ndawo ezizavuma ezinye azivumi isola. Ipho lwamanzi lukhona luyengezwa futhi lusengezwa yizisa esiluhlupho.
Umnumzana Joseph Nkomazana, ilunga lenhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association, uthi uhlupho lwamagetsi lamanzi aluqalanga khathesi, ikhansili kumele ibe leminye imizamo eyenziwayo.
Siyayibona siyinotisa ukuthi kuzaba le-interruption emanzini lapha kusezokulandela i-72 hour. Iye siyazwisisa siba ukhuluma lathi siyabona sile magetsi awekho. Kodwa vele nxa beyikhuluma ngokuthi khona i-interruption 72 hour water schedule, ambona ngani abakhuluma iqiniso ngoba vele akusalandela ischedule se-72 hours. Amanzi kawabuyi, abanye bayahlala sizinsuku amanzi engabuyi. ponqa besithi kona interruption kuchona lezesa layo sibona ngani hayi njoba kwakhulunywa ukuthi kusokule problem ezisa sengazi ukuthi yoni council iza kubamba njani ngoba amagetsi azohlale amagetsi kawase kuvele akusoze kuhambelane vele lezesa le city council ngama schedules abawafakayo ikakhulu city council 72 hours ayisasebenzi ngoba
okugcizelelwe ngumnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo uthi ukuhamba kwamanzi kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuphenduke
sesithwele nzima ngamanzi elokuthini lapha ngoba hey ukuhamba kwamagesi sokusenza singatholi amanzi ngesikhathi esifaneleyo uzacula sokudala ukuthi kube lokumemetheka futhi kwemikhuhlane naleke abakhona esihudo sokuze kusenza ukuthi singaphithi kuhle sesikhangelele endabeni zamanzi.
Ikhansili yakobulawayo ikhiphe imbiko isazisa izakhamuzi ichaza ukuba ayisenelisi ukulandela uhlelo lokuvalwa kwamanzi okwamalanga amathathu lokhu kungenxa yokusilela kwegetsi okuhlasele ilizwe lonke. Indawo ezilamakampani kanye laphakathi kwedolobho amanzi azaqhubeka ekhona lanxa kungela getsi. Unkosikazi Judith Ncube owesabelo sakobulawayo ekhuluma izolo esemhlanganweni obuqhutshwa ngumsekeli kamphathi ntambo wezemali uchaze ukuba okwengezelela ukuvalwa kwamanzi ikuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okuhlanzwa khona amanzi. Kungakho lokhu kusuka kudale ukuba impompi zamanzi zihlale zifile njalo nje. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Equatorial Guinea namhla ukuyaphatheka emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Teodoro Obiang Nguema ukuthi aqhubeke ngumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba kukhetho olusanda kwenziwa. Nguema usebuse okweminyaka engamachumi amane lantathu 43 njalo phakathi kwabakhokheli abaphilayo nguye osebuse okwesikhathi eside kwedlula abanye bonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Nguema wangena embusweni ngo-1979 kanti useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyangalombili 80. Esuka kwele Equatorial Guinea umongameli Mnangagwa uzadlulela kwele Angola kusasa emhlanganweni we-Organization of African Pacific Caribbean Summit. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi umongameli Mnangagwa udlalisa imali ngenhambo ezingapheliyo njengomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uthe endaweni yokuthi avakatshe uMnangagwa kumele ahlale phansi adinge indlela zokulungisa udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni.
Uthi ubona lapha mfowethu ukuthi na lapha umza Mnangagwa ethatha isikhundla sika umuyi uRobert Mugabe. Wathi yena uza kwenza izinto ezithiyeniyo lalezi ezazisenziwa ngubaba uMugabe. Into yokuqala yayivele ihlupha lapha elizweni ukuthi ubaba uMugabe wayehlala esentegeni phapha ihamba isiya kuni zonke nje zonke indawo lapha ayelizwa khona kungenani lutho ezingelazitheli ezibebi ezibuya elizweni lethu. So khani into okwakhathi esiyokumza mza Mnangagwa sengiyothi ihamba ukwedlule kwafunga uMugabe lapha aqonde khona lapha esiyabona laba abajotshwayo labo ilizwe lakhona vele akulalinto abangasinika lona kumbe kuyizinsela bona okwezikhwama zabo into zakhona ezihambelwayo akusiwo zinto eziletha izithelo kwizizwe zimabo.
Uthi wena akuqondanga ukuthi umongameli aphume elizweni evakatsha ngesikhathi kulo dubo lwamagetsi esilela kangaka elizweni. Siyake sibone abanye omongameli nxa bethe baphuma kwaba lenkinga enkulu bayaphenduka emazweni abo. Kukho nongakuxwayisa yena ubaba uMnangagwa khonapho?
Iqiniso ukuthi nxa umuzi ubhebha nxa kule nkinga emuzini ubaba womuzi kasuze asukume esiya etshwaleni kumbe esiyavakatsha ngoba sokujenze ukuthi uyawa khona bebe yananti ishuthe ezenzi emzi abanye umongameli kwakhulu into yamagethi beinto yamagethi ishupha ngokuthi yena ubamkhuluma ngakho nguye wayethembisa emkhankasweni laphana ngo-2018 kunezibhakane ezinkulu eziningi lapho esithi khona izaletha amagethi emakhale le madolobheni izipendi izalungisiswa izithembiso zakhe zonke lezi esasiqondane lazo ecibili esiqondane le-industry ngamagethi ngaye ngomuntu olothando labantu bakhe bezweni wakhe athi ngahlala phansi alungisise leyoidaba idaba inkinga le yamagethi hhatshi ngibona ngathi lapha ubaba womuzi sepha uphambanisile kakhulu.
Suka lapho uMnangagwa uza kuya komunye umhlangano kwele Angola o-African Caribbean and Pacific States. Uqakatheke kanganani lowo mhlangano?
Ukuthi kade sithi lafana ukuthi umgadi wayesingabiza kusonke indawo eliqonda khona elikathi mbethi umhlangano lo ukugejwa lokho owedini lokho vela akusinizi lithi lapha ezimbabwe i-Africa Caribbean umhlangano wakhona vela akuncedi lito ngaye kumbe ngithiwa khona uqonda lele mhlangano ekhumumi yethu ngathi sade kumbe i-EU lapho umhlangana khona mfowethu umhlangana khona abayanga akuncedi lito akula nto esingathikule zithele singazizwa khona ngibona ngathi mina yakho imkhulukeli nje umongameli wethu ucesa isikhathi sakhe udlalise imali ezimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumcubunguli wezombusazwe ozimeleyo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Movement for Democratic Change umnumzana Douglas Monzora uthi akekho umuntu oke wethuselwa loba ukwalelwa ukuncintisa yiloba yisiphi isikhundla kukhetho abazalwenza emhlanganweni wabo omkhulu we-Congress mhlaka 18 kunyonale inyanga kampalakazi eHarare. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uhle wathatha leli thuba lokuveza ukuba ibandla lakhe lizancintisa kizo zonke izikhundla kusukela kwesikamongameli amalunga edale lephalamende lakamansipala. Lokhu ukwethule emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eHarare.
In the MDC, it is not the president who is going to nominate and choose candidates.
Akusimongameli ebandleni le-MDC ozokhetha abazancintisa kulolu khetho. Lokhu kuzokwenziwa ngamalunga ebandla. Kwagcizelelwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Chief Ndlovu.
Ama-nominations abe khona abe ekhokhelela ekuthini sibe le-Congress ukuthi kulabo abathole ama-nominations adlula engingathi ngamashumi amathathu awe-percent bebengena ekhethweni. Kungaba labantu abathathu abangathola 30, maybe 40, bonke bengu-3 bayangena okhethweni. So bekungavalelwa muntu, bekulukhetho olukhululekileyo ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi angene ku-nomination for i-Congress yethu ezokuba khona mhlaka 18. Sikhangelela ukuthi sibe kuleyo Congress, siyathokoza ngalokho esesikwenzile njengeparty silandela i-democracy.
Esekhuluma ngodaba lokusilela kwamandla kagesi elizweni, uMonzora ubeka uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa umlandu wokungahleleli ikusasa likaZulu isikhathi sasekhona, okuyinto esekelwe ngumsekeli wakhe njalo uMnumzana Dlovu.
Iplanning kahulumende ayiso planning ye 2 years. You have to plan ahead. Ukwazi ukuthi ipopulation iyakhula, i-industry iyakhula, and at any given time awukwazi ukuthi ube surprised ukuthi awusela magetsi awonelayo. So uhulumende okhona akazange akulungiselele lokho. Uma ngabe kuyikuthi uhulumende akanawo ama-plans edlula iminyaka emibili emithathu, sizithola sesilokho esesiyikho khona manje. Lokho siyakusola kakhulu ngoba kubambelela abantu abalama companies, i-industry, lezinye izinto ukuthi ilizwe lethu likhule liye phambili.
Kodwa unobhala wogatsha olubona ngezokutholiswa kwamandla kagetsi lokuthuthukiswa kwendlela zokwapheka uDr. Gloria Magombo utshele intatheli izindaba kusukwana esanda kwedlula ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukudinga ezinye indlela zokutholisa ilizwe amandla kagesi.
Over and above, in the long term, over 400 million was secured to improve dependable capacities in Bulawayo and Wange. We are also ramping up power production from the small thermals, which is Bulawayo, Harare, and Munyati to push it up to 45 megawatts.
Enye ingcwethi kwezomnotho umnumzana Lubani Nondo upha umbono wakhe phezu kwesimo sokusilela kwamandla kagetsi elizweni lokuthi siphazamisa kanjani kwezomnotho.
Ngoba uhulumente ngabe kehlulekanga, ngabe kazange enza amazaba ama-excuse, ngabe namhlanje iZimbabwe ile getsi enelayo, ngabe namhlanje iZimbabwe ile getsi ikwana ilizwe lonke siphinde siyithengisele kwamanye amazwe. Ngabe iZimbabwe ngabe lamhla senzenza i-solar powered energy, kodwa uhulumende wenzani? Waziqhatshela umuntu endaweni yokuthi enze amagetsi yena wayakha imikhukhu. Sayikhumbula indaba eGwanda ujahazakele imikhukhu yakhe.
Abe-MDC bathi bayilona bandla elizimisele ukulungisisa udaba lokusilela kwamagetsi njengoba belazo inhlelo abazaziqhuba bengakhethwa ukuba bakhokhele ilizwe abangeke baziveza okwamanje. Bathi balulungele ukhetho luka 2023 njalo bezoncintisa kizo zonke izikhundla kusukela kweze parliamente eziphezulu kwamakhulu amabili 210 ezamakhansela phose inkulungwane ezimbili 1958 kanye lesikamongameli. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ikomishini yebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission ithi isifaka isicelo kuhulumende sokuba inhlanganiso zenkolo zilawulwe nguhulumende. Okwamanje lezi nhlanganiso azilamthetho olawula ukusebenza kwazo. Ngakho ke iZGC ifuna zilawulwe ukuze abesifazana kanye lamantombazana bathole ukuvikeleka. Lokhu kungemva kokuqansa kwenani lamantombazana abadlwengulwa kwezinye zalezi nkonzo, ikakhulu abokholo lwesipostoli. Abantwana abakhonza esipostolini batholakala sebendisiwe bengakanelisi iminyaka esemthethweni elitshumi lasitshiyangalombili 18. Ngomnyaka odluleyo kwabhubha umntwana oyintombazana wayeleminyaka elitshumi lanhlanu u-Anna Machaya, ebeletha endaweni yabesipostoli engcwele esabeleni seManicaland. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana uSeni Sibanda oweZimbabwe Christian Alliance esixoxelayo ekobulawayo.
Ngiyayiva indaba esegudwini ukuthi iZimbabwe Gender Commission iyacela ukuthi uhulumende aregulate inkonzo. Ye, umbono wabo uyazwakala, kodwa isizathu abathi kwenziwe ngaso asitasibulisi kimi isizathu esingekho emthethweni.
Kungani usitsho njalo Sithole?
Isizathu esizocindezela okwayenziwa ngumthetho wesisekelo i-constitution. I-constitution yethu ithi yona wonke umuntu eZimbabwe ulelungelo lokuthi practice inkolo yakhe ngendlela afuna ngayo. Kodwa indlela yona leyo sikukhangela ukuthi kumele kube indlela esemthethweni. Singathi thina ngendlela abakufaka ngayo ukuthi kule nkonzo ezicindezela kumbe ezinyathezela kumbe ezenza amacala ekuhlukumezeni abantwana abancane, then zonke inkonzo kazinjani kaziregulate siyabe sesuke sakubamba ngendlela engayisiyo. Esikhathini esiningi uzanika umzekeliso lapha ukuthi esikhathini esiningi abantu abadlengula abantu abangomama ngobaba, then singathi bonke abantu abangobaba bahle bavalelwe entolongweni. Lokhu yenzanga siyabe singenzanga lutho njalo. Siyabe sesenze iphutha elikhulu.
Manje udaba olunje lungabanjwa njani okusemthethweni?
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulabantu abayenza into engekho emthethweni, labo bantu kumele babotshwe. Simple. Zikhona izigani, bayenza izinto ezingafunekiyo, njalo umuntu oyenza into engafunekiyo emthethweni kumele avalelwe, kumele abotshwe. It starts and ends there. Singavele sithi okuzayenzakalayo ukuthi sicele ukuthi inkonzo ziregulate. Into esesizayibona ke kathesi ukuthi sizabona isandla esingani what I might term heavy handedness kuhulumende, and njalo sesibona ukuthi inkonzo zizasetshenziswa ukuthi kathesi engathowiwiyo ilayini ngendlela uhulumende afuna ngayo inkonzo engasoze ibe regulated kumbe ibanjwe ngenye indlela. Ngakho-ke siyabethe siba vulnerable as a country ukuthi yonke into esiyenzayo in terms of our religion, because i-religion yethu si-practice ngendlela ezijeleyo, then singathi kayibe regulated, meaning to say ukuthi kuzaba le-legal framework uhulumente azakuthi right inkonzo zonke kazibenje. Njalo akutsho phela ukuthi kungathiwa kwenzeka njalo yona leyo into ekade sikhala ngayo kathe sizayekela ukwenzakala.
Manje okungenziwa lapha kuyini ukubona ukuthi laba bantwana abadlwengulwayo, abanye bebadlwengula becathe ngemva kwenhlanganiso zabo zenkolo, kwenziweni?
Into kuphela esingayikhuluma yokuthi we are expecting ukuthi uhulumende angezelele i-penalty provision ukuthi umuntu odlwengula umuntu ongumntwana kumbe abayendisa abantwana kube ne-penalty provision and esingathi thina ngesikhiwa i-deterrence angithi, but you can put so much deterrence on it, it doesn't follow ukuthi akusoze kwenzakale. But what it might happen is that lo nalolo umcabango ojulileyo ohlangeneyo uzaba ngumuntu ovele oyesabayo ukuwenza khonokho. So I don't think ukuthi into ekhulunywa yi-gender commission ukuthi kube le-regulation ezinkonzweni is going to assist. Mina ngendlela engikubona ngayo ukuthi siyabe sesinyathezele ilungelo lenkonzo or lenkolo eliku-constitution ukuthi kathe selifuze libe regulated. Kufuze sehlukanise lapho into ezimbili, umuntu oyenza icala kumbe inkolo kumbe abantu abahlangene abenza amacala ngababe ngabantu akumele behlukaniswe labantu abaphesuwa a certain religious position.
Ngiyaxolisa lapho lo belimlalele bekungumnumzana Ngqobani Sithole oligqwetha elizimeleyo elesithole Ncube attorneys esixoxelayo ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ugatsha lwezomvikela lakwelemelika lubike izolo ukuba lunike umsebenzi wama-contract obiza amabhiliyoni athoba munwe munye 9 billion ngayinye kumankampani agoqela e-Alphabet Incorporated, Google, Amazon Web Services Incorporated, Microsoft Corporation and Oracle Corporation. Lumsebenzi uzabe uphathisa iofisi yePentagon kwezomvikela ikakhulu ezebulenjini lolwazi oluthile lokuphathisa ukuvikela ilizwe. UJanus Wallace owabotshelwa icala lokubulala owayengumunye wabakhokheli ukulwisana lohulumende wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, umnumzana Chris Hani ukhululwe izolo ngemva kokupika kweminyaka engamachumi phose amathathu 28 ngemva kokuxolelwa phansi kohlelo olwe-parole. UWallace osele minyaka engamachumi phose ayisikhombisa 69 bekumele aphume ejele ngomvulo, kodwa usuke wagwazwa ngesinye isibotshwa esezaphuma wagcina eselatshwa andubana aphume. Badla amalahle abantu eZimbabwe ngemali eningi ephiwe yamalunga edale le-cabinet, labasekeli babo kanye labamela izigaba ezijiyeneyo edale le-parlamente. Amalunga edale le-cabinet anikwa ingxenye yesigidi US$500,000 umuntu munye ngamunye, kwathi abasekeli babo bathola ama-$350,000 umuntu munye ngamunye. Ngesikhathi kusaba lo mnumzana uRobert Mugabe engakasuswa embusweni, izikwelede lezi zagcina zibhadalwa nguZulu. Sixoxe lo mnumzana kucaca phulu omele inkulumane ekubandla le-CCC lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uphulu usungula lengxoxo.
Ngoba kuyinto enhle ukuthi uZulu uyakhonona kangaka ngezimali eziphiwa abantu kumbe ezihamba ngokusetshenziswa kwemali kahulumeni. Yinto engavamanga, mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebe-interest sebekhangelela kakhulu ukuthi izimali ziphathwe. kodwa ke akusho ukuthi imali leyo akumelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani.
Ye, khonapho ke
kumele sihlukanise izimali ezathiwa amaminista akwe-executive nezimali ezathiwa ama-members of parliament, ngoba akuzange kwaba yi-transaction efana nayo. Izindlela zakhona zokuphiwa nalapho kusuka khona imali, umthombo wakhona kawufanani.
Ncube, nanto udaba lolo mhlawumbe.
Ngokubona kwethu akusiyo into embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama-MPs banikwe i-facility yokuthi khona babe lezikwelede, kukhangelwe ukuthi imali abazayibisela. Uhlupho lukhona yikuthi ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni eZimbabwe zingabhadalwa. Ngicabanga ukuthi uZulu ukhala ngakhonoko. Bese sikhathazeka ukuthi ominista isikhathi esiningi ngabezana, in fact bonke, ukuthi bona baze bayephiwa i-500,000 laba beku-40,000, yindaba bengazange ominista baba ku-50,000. Sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benelise ukuphila, ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa uke wakushare ku-social media lapha, I think omunye ngusikhala. So ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali, okubi kakhulu ukuthi imali ibisi siba nkulu kakhulu ikakhulu yama-ministers. But for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako.
Ye, siyabona khonapho babaphula ukuthi vele ukubhadala imali kahulumende le kungani kuyahlupha. Siyakwazi ukuthi lanikwa ama-loan okuthi lithenge izimoto zinto ezinjalo, kodwa likhumbule kulalokho kwakuthiwa yi-farm mechanization program, imali yagcina ibhadalwa nguZulu. Nxa kunje akuhluphi khonokho.
Into ekhona ukuthi umbuzo walo uvalid, kuzamele kukhangele sizabona ukuthi uyozala nkomoya. Kodwa into ekhona yeqhathekileyo ukuthi emalini i-background emalini kakhulu le yama-MP yahamba through a parliamentary process. Yibona ingazani kwakuyindlela kamkhilini lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility benze something. In fact, mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike ama-loan, because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-back pay, and that was going to actually amount to more, ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years, the equivalent of $65. Kathesi isize yafika in the past 3 or so months, the equivalent of $200. U-employee yami endlini engimkhathileyo, I keep him 180, omunye I pay almost $200. That's below the minimum poverty that I'm lying. That's what we've been earning for 5 years. Ukurumende esehle ukusibhadala. Ukubuya kwemali leyo ukuthi sakhala kakhulu nomholo wama-civil servants in general. Saphusha umthuli ukuthi ayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September. That also then included also ezethu izimali, but yena wasephenga ukubuya ngokuthi sizanika ama-facility, which was wrong. But umuntu angathenga nemali yakho ethi nizakunika i-$100 kodwa ngiyibhadala through Barclays, esikhathini esiningi uyayithatha kuphela. But yibona ingazani zeshukezile better approach to that kind of thing.
Yes, buye kubabuncube. Babuncube, khonapho-ke ekubhadaleni izikwelede lezi, lapho ongazani abantu bathi yeyi bantu sokubuyela kudala khonkana kwenziwa ngurhulumente kamgabe.
Ye, uhlupho lukhonapho babuduba ukuthi into yonke ekweledwayo yikho phela okutshengisa ukuthi vele uhulumende wethu ligabha elivuzayo. Ayikho i-accountability, kayikho ukuthi alandelele kakulandelelwa lulo. Umuntu weZimbabwe wonke sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweledwayo nguhulumende ezabhadalwa, angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje nizayibhadala ngani. Kumele uyithathe, ngoba wena ungayekela ukuyithatha nguwe osala uwaza. Nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abakithi ngapha esindebeleni kabayithathanga imali okuthiwa ngamaloni, abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa, ngoba lokho kusuka ngo-1980 besenza into efanayo. Bavutha imali baqeda, uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola. So yiluhlupho lukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekweledeleyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani. Kungabi lo muntu othi njengoba sengiphiwe angiyibisele. Nxa usizwa ukhala ngokuthi bebekweledwa kutho ukuthi baqhiliwe ngenye indlela, ngoba umuntu nxa ekukweleda abe sesithi sekunika futhi isikweledi isitethi ukuthi akubhadale ngemali yakho, into embi kakhulu. Vele bekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe-opposition even kuyizikweledi, ngoba siyamazi ukuthi
lapho lizwe umnumzana kucacaphulu omele inkulumane kubandla le-CCC lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kulive Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokukhuthaza ukuqedwa kokuhlukuluzana ezimulini ikakhulu luqondiswe kwabesifazana namantombazana owe 16 days of activism against gender based violence oqhutshwa kusasa. Sesigqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sitha sidibane njalo kusasa kuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.